Imuli ezinenye emandebeleni zilezihlobo ezisebenza emazweni angomakhelwane ezavele zaqala uhlelo lwe-antiretroviral therapy zingakayi ukuyadinga umsebenzi. Inengi lalaba bantu lithathelwa amaphilisi ngabasekhaya emakilinika ebesethunyelwa ngomalayitha. Ngakho-ke ngalesi sikhathi sokuvalwa kwemingcele yamazwe akhelane leZimbabwe akusela ndlela zokuthi abakulolu hlelo abasemsebenzini emazweni bathole amaphilisi lawo. Unkosikazi Thabiso Muranda Ndlovu kuWard 10 ngaphansi kukanduna uFuyane eMaphisa uchaza ubunzima asebebhekane labo.
Iproblem yikuthi now ulomuntu omthathela amaphilisi from South Africa lapha esibhedlela uyakwanisa ukumthathela, kodwa iproblem isisiba lapho kokuthi uzanika bani njengoba i-cross border ivaliwe. So sizama ukuthi sicele ukuthi singathola ukuthi singancediswa yini ngabomthetho ukuze ukuthi amaphilisi akwanise ukucrossa.
Umnumzana Thomas Nyathi isakhamuzi seKezi uvumelane lonkosikazi Ndlovu ethi vele usephelelwe ukuthi enzeni.
Nginje ngikhonapha ngizihlobo zami omunye umlindile umntwana uyisilima ngendaba yokuswela ARV. So into ehlupha lapha eZimbabwe lapha trane dadewethu ungakhuluma ngendaba enjengaleyo mina bengisemacimbini labantu abangu-16 asebebotshiwe abanye banyamalele bagotshelwe ukubulawa. So into enjalo abanye bayatshaywa lapha emaphisi. So into engikucela yona yikuthi nanzelele ukuthi la maphisi ngilongindawo ngiwaphethe ukuthi ngiphathisele abantu abamagula lowo mkhuhlane. Sengisesaba khona ukuthi ngizanika njani ku-government njengoba i-government yevalile. Amen.
Unkosikazi Nonjabulo Mkheswa uthi bavame ukuphathisa omalayitha kodwa ngalezi nsuku kunzima.
Sokunzima ukuwathatha sibi singawathatha from Zimbabwe, but ukuze ihambe ngoba esikhathini esiningi sijala ukuphathisa omalayitha ukuthi bebanika khonale.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomusa Nyoni uthi amaphilisi bawaphiwe ekilinika kodwa lokhe bewagogodlele kungasela ndlela yokuwathumela.
Kungakashesha amaphilisi sawathathe emakliniki sisezindawo ezinzima omalayitha bahambi ngoba abantu adebesinceda yibo omalayitha besinika bona omalayitha ukuthi basihambelela lawo amaphilisi ebantwaneni.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzinyathi uchasisa indlela asebesebenza ngayo ekutholiseni amaphilisi awe-antiretroviral therapy.
Umuntu onathi ama-ARVs ngayebuya laphana nje saqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuzayo nasimshekhiwe simshekhe itemperature simshekhela konke lokhu khana bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi esekliniki. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asithele ukuthi kule nkinga mhlobo bani, then nxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenze kanjani.
Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwezempilakahle ngokuthi abantu abaphandle kwelizwe bengatholisa njani amaphilisi abo awe-art yehlule njengoba bebengaphenduli incingo. Size saya emoyeni bengaphendulanga. Umuntu onatha amaphilisi e-art engeqisa ukuwanatha ulakho ukugula kubi kuthi umkhuhlane ungamkhulela ulakho ukutshona. Njalo abezempilakahle abakhuthazi abantu ukuthi beqise ukunatha amaphilisi la. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.